Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu siyoyibo. Ngibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolulufike kobulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona.
Abesifazana abakubhizimusi lomsebenzi wezandla bathi umhlangano lombukiso oqoqwe ngabekhodepa oqhutshelwa kobulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Izikhalazo zabanikazi beikhokheshi lina amacustom abese bekhathele besithi khona hhayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama-bank cards. Abaningi bangikhona babhenka ku-EcoCash. So bebekhathele sibili besithi nosicelani isidingele isolution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-targets sisebenzise i-EcoCash.
Inkampani e-Econet Wireless simanyane logatsha lukahulumende olwezemithelo olwezinara emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota basebenzise i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-targets.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru selihlaselwe ukuxexebuka kwamanye amalunga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7.
Abesifazana beZimbabwe abakumsebenzi wokulungisa impahla ngezandla laba kumabhizimusi amancane sebamukele ngenjabulo umhlangano oqoqwe ngabe Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft iCODEPA oqhutshelwa kobulawayo. Bathi bathole ibhizimusi lokuthengisela phandle kwelizwe okujabulisayo. Kubika unompumelelo moyo.
Abantu abavela emazweni ambalwa awe Africa bathe gwaqa ezitf kobulawayo emhlanganweni wesifica munwe munye wabaphatha intambo bemisebenzi yezandla eAfrika jikelele lapho abahlaziya eziphathelane lokuthuthukisa imisebenzi yezandla emizameni yokuthuthukisa impilo zabakumisebenzi yezandla. Abesifazana abanengi labesilisa abambalwa abakubhizimusi lemisebenzi yezandla labo baphakathi kwalomhlangano njalo babukisa bethengisa impahla yabo bethi ziyathengwa okwamagama njalo sebethole labazathenga ngemva komhlangano lombukiso. Unkosazana Mavis Mpofu okubhizimusi lokudweba uthe bayabonga ngombukiso onje duze labo ethi ubapha ubudlelwano lamanye amazwe.
Nika ubudlelwano laba kwamanye amazwe kakhulu. Bayathakazelela izinto zethu esizenzayo. So abanye sebethembise ukuthi bafuna ukuwoda okunengi especially lapha.
Obona ngemisebenzi yezandla kukhansili yedolobho lakobulawayo unkosazana Judith Ncube uthe uhlelo olukhona lubavule amehlo babona ukuba bangasebenza njani noma nje belenkinga yokuthola imikambo yokuthengisela.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu siyibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolulufike kobulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona ethethwe kuhle mahle kakhulu kubomama.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumsekeli womkhokheli weCODEPA uthi ukhangelele ukuqala izitolo zabemisebenzi yezandla emaceleni emigwaqo eqala eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Khathesi sithe siba lalo mhlangano sahlala phansi labe immigration ngibonani bafuthi lizananzelela ukuthi umuntu wonke ungene kuhle. Sesiqeda la sesihlala nabo phansi futhi ukuthi angitshele bonile ukuthi baphethe njani bangena njani lento zabo besifisa ukuthi ke labazaphuma lento zabo kufani so sizakusebenza lokho sikunanzelele ukuthi abantu bahlokuluzwe.
Kuthi omunye wakhe wakwele South Africa unkosikazi Lindiwe Zulu uthi umbukiso omuhle njalo kumqoka ukutholela imikambo yemisebenzi yezandla e-Africa jikelele.
Angiboni kahle ngempela lo mbukiso. Ngiyabonga nje ukuthi uMinister Nyoni nathi kusi-invitile ukuthi size la. Okumqoka kakhulu ukuthi kufuneka bonke labantu abama-crafters lapha sibatholele imakethe ukuthi bakwazi ukuthengisa imisebenzi yabo emihle kangaka.
Iningi labasifazana abakubhizimusi lemisebenzi yezandla bakhala kakhulu ngokuswela imali yokuqhelisa amabhizimusi abo lokungaphathwa kahle izisebenzi zemingcweleni yamazwe abo kunye lokungabi lemikambo eqoqekileyo yokuthengisela impahla zabo. Umhlangano weCODEPA wamalanga amathathu oqale izolo uphela kusasa lapho iZimbabwe ezathatha isikhundla sokuba ngumongameli weCODEPA. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Inkampani ye-Econet Wireless isimanyene logatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemigwaqo eZimbabwe National Road Transmission emsebenzini ozakwenza uZulu ohamba ngezimota osebenzisa i-EcoCash enelise ukuhlawula intuba zemgwaqweni ama-toll gates ngomakhalekhukhwini. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Iziphathamandla ze-EcoCash zithi lokhu kuzaba ngokwakuqala elizweni ukuba bezimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-EcoCash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ufika atsho inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini lapho efika kuma-toll gates kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo. Isiphathamandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara.
Umuntu kumbe ni customer kufanele a prefund account yakhe ezinara ku EcoCash menu ngathi luta 151 ambe ku make payment ambe ku common payments kumbe ni ku regular payments uyabona lapho kubhale khona zinara or pay zinara angangena khona pia uyabona lapho kubhale khona pay token yatathi imali from EcoCash wallet yakhe ayifake ku wallet yakhe e zinara ya ma token so nxa esegula nje kuma token kule mali ku account yakhe ya ma token yapho ngikukhuluma nje number yakhe and then aba ma token bathe bamdeducte imali yakhe uzinara wallet yakhe ukuthatha less than 10 seconds umuntu azizulele njengazange akhathele ngokudinga imali kumbe nokuswipe kumbe nokwenza.
Ulandisa phezulu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula lindlela yokuhlawula kuma toll gates.
Izikhalazo zabanikazi beEcoCash lina ama customer abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama bank cards abane ngibangikhona ba banka ku EcoCash so bebekhathele sibili besithi nosicela ngidinge le solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama toll gates sisebenzise EcoCash yiri zinyangkhona yena le yasenze sabambana lezi nayo.
Isikhulumeli sezinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano.
Uzananzelula ukuthi abantu abaningi abachayelayo balama cellphone iningi labo balama line ayizamabili abe iConnect ama line balawo and abaningi bakhona ba registered ku EcoCash akusela sona ke isidingo sokuthi behambe ethwele imali leyi endlutshwana ababeyithole lapha abayithole khona sebezayisenza kwezinye izinto.
Lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye-Southern Region Trading Company, SRTC. Unkosikazi Nomandobe ngesinye seziphathamandla kunkampani ye-SRTC.
I-focus yethu kakhulu ngeyokuthi sikwanise ukusolva okulungisa amaphutha akhona emhlabeni wethu eZimbabwe. So sisebenza kakhulu le-government, sisebenzisana lezinara, sisebenzisana le-CVR, sisebenzisana even le-ZRP. Siyabumba ama solutions amacha. What we do is we create ama systems from scratch. So akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzele izinara, so akusebenzele izitara phi. Ukuphumelela kweclient nje ukuphumelela kwethu.
Kunje lindlela isetshenziswa kuma toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamachumi amabili lasithupha ilizwe lonke. Amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles Chivi, Dema, Esgodini, Eskbank, Wange, Inkomo, Lions Den, Lutumba, Mashaba, Lamanye. Nimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru owayengumsekeli kamongameli welizwe libikwa selihlaselwe ukuxexebuka kwamalunga. Amalunga esigaba seMatabeleland South yiwo abikwa esesuka ngobuningi. Kodwa iStudio 7 kayenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki kahle kahle asebesuke kuleli bandla. Omunye uqeqebukile umgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Ufuzwayo wethesa ibandla leli ukuba lomkhuba wokubandlululana ngemihlobo kungxoxo esiyenzelayo.
Ya, abantu mina ngalaba ngakhomunikhetha labo sokulesikhathi, but ngibona kuphuma emaphepheni namhlanje angazi ukuthi bekubambele. But ngihamba sicasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi ke ngime ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza le-city South Africa ngezistudy lo wakhathesi. So ngaceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So nxa sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele ube sengamnqini ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina ngikoda ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libe lisenza okunye.
Khona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Yeah, kukhona ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understand ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngikukhangela kukhona kwamanye ama-provinces kwamanye kakukho bese kubona kakhulu thina sinxa kule region bese kubona kusenzakala kakhulu koBulawayo kuthethiswana kutshelwana amashona amaNdebele ukuthi sihlokuhlonitshwa inkokheli ezikhona kusenziwa into eziningi kukulwiswana kokuphela but kithi ngapha emathebeleni South lapha mikade ngiwu-chairman khona ngiyathaba but kusho ukuthi thina besiku-avoidile singela ama-factionalism nalabo singela tribalism besizamile sithi sikulungise but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzokuhluphana eHarare kanjalo kanjalo but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Ngesingami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris ngoba befika sabayamukela thine sasiku-opposition. Sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition cathi sizancedisana ukuphakamisana but sokusuke kwaba lama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezinzima ezingiphetheyo ngapha sizama ukuthi sifucele umsebenzi lophambili kodwa phakathi kompana kula bantu abaningi abadonisele emuva abalisela into ukuthi iye phansi. So sathi why isichitha isikhathi sethu khona lapho ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kunokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanyi ukuthi iyanga.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo omgcinisihlalo we-National People's Party kusigaba seMatabeleland South bekhuluma le-Studio 7 eseGwanda.
Ku-Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakumabhizimusi emsebenzi yezandla.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ake sikhangele inhloko zendaba ezivela kwamanyamazwe.
Abantu abangabazinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 babuthene esililweni sesizalwane seMelika esibhubhe ngemva kokupika ejele kwele North Korea okomnyaka lengxenye. osakhulayo obefunda ekolishini leVirginia u-Otto Wamba Wambia wayejeziswe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha igwaliba kwele North Korea ephakathi kokwethekelela lelo lizwe. Ukhululwe vele ezegulela ukufa ngeviki edluleyo wazofela ezandleni zabazali bakhe.
Ukufe abantu abathobaminwembili kwalimala abane ekudubukeni okwenze ibhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwenkamba yamapholisa esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Imuli kamuyi owayengumhlabeleli njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Dick Chingayira owaziwa ngelokuthi Comrade Chinks isisole uhulumende ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ucomrade Chinks waphiwa inhlonipho ye-Liberation War Hero okuyinhlonipho ephansi kulaleyo ephiwa abaphathisa empini bengakhalisanga isibhamu. Imuli kamuyi ibikwa yalile ukuthi aphiwe inhlonipho yesigaba isithi kumele asiwe emathuneni e-National Heroes Acre ngoba waphathisa kakhulu kumpi yenkululeko. Idale elimqoka lebandla lezanu PF le-Politburo litshone lihlaziya lolu daba izolo kodwa kungela kuvumelana abalwa impi yenkululeko besithi aphiwe inhlonipho yaphezulu kodwa abanye ababalisa uMongameli Mugabe besala. Udaba lokupha inhlonipho yamaqhawe esizwe selulesikhathi luhlupha uZulu esithi kumele kube lendlela ezibalulekileyo okumele zisetshenziswe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
IZANU PF laba isigoqele wonke amabutho emabili iZibra neZanda andubeni ukuhlangana kwamabandla amabilawa izaphu lezami jongwe kwaba izami PF. Ngakho ke ekukhetheni kwakho nakokwana yibo kusale kubalulekile ukubana kusale kusezandleni ezebandla lezami PF ngoba yibo abalembali egcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto ke udaba mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuza okokuqala, ubaba uThuma ukuzanu kumbe ukuzaphi?
Ukuzanu PF.
Okay. Ukuzanu PF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangeleke lihle livulekileyo, hhayi ilihle likhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngokweminga. Eqinisweni elikhona indaba yokukhetha amaqhawe elizwe ibekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esezama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelisise ukuthi hayi kuthiwa izanu yabambana lezaphu. Engathola ukuthi ngesikhathi ibambana lezaphu yayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lo lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesimele esinjalo. Eqinisweni ngendlela into le emise ngayo ikubile, kumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesingithi ngesilungu phecelezi i-structure esacreatewayo, i-structure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuZanu kumbe bavela kuZaphu, ngoba eqinisweni khathesi indlela iZanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi izana indlela eyiyo yona lemi khona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo, ngoba nakho phela abanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanje abodabengwa nabo Akim asebasichiyayo labo Mabhena and so forth, vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu, rather kakho kuzano. Abaningi bakhona laba embaqambile base vele bengekho kuzano. Kodwa iqiniswa likhona laba bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeswe ngendlela eqondileyo baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hayi ukuthi baze babe mdimunye lezanu kwezothi izanu iba recognize khona ukuthi izanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of ukuthi esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle. Kurongo. Akumelanga size sizithole sesimeni esinyalo esesifikwa nguthuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elawo umlando ukuthi ngoba yiyo egoqela ama-inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi kayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamanje. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuzipra abasebe ngarecognizewanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu. Namhlo sokuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe. Babona ukuthi into yonke le ivele iyinhlanekela nje. Asingazisatshela namanga abantu bakithi. I think into le kufanele siyilungile. Okunye njalo yikuthi-ke sikuza ukuthi kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izindala avela emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare. Kanti i-Heroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele iseHarare. Akwenzeki ukuthi sibe layo thina i-Heroes Acre also eyibranchi esemathebeleleni. Phela nathi besilayo vele ngesintu sethu i-Heroes Acre yamaqhawe emathebeleleni esentumbane siyayazi sona. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nanti udaba mnumzana Chuma.
Right. Uba umhlanga ngiyamuzi yakhuluma but kukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe kala esingathi ngesilungu ama-facts agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yasuka yaba khona ikuthi kwadaleka iphathi enta ukuthi ayizanu p f ibambanisa izaphu bezanu jongwe kwaba yi-1 kwaba yizanu p f. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi is not a public secret. Umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwasuka kwathini. Siyakwazi konke even indaba zekukra uhundi siyazazi. Andibana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenza lokuthula sokulenzana u-p f. So hayi yekela ngikhulume thina sikulalele ukhuluma uzwana kutshele funda ukuthi ona nxa omunye ekhuluma akhulume wena ngokuqamba mangabehave lakhe ebaaposion ungafuni ukuthi sizwe wena.
Labo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Uhlangothi olubona ngezentuthuko kumanyana we-United Nations olwe-United Nations Development Program, UNDP, lumanyane lenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Kuhlelo lokudingela abalimi imikambo yokuthengisela izilimo zabo emhlanganweni wemfundiso oqhutshelwe eHarare. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso obelombukiso obuthanisa abalimi abavela endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe abagoqela abafuya inkukhu lezinye izifuyo. Umnumzana Kunda Izisengwe wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Association uthi sebeqinisa imizamo yokuba abantu begcine inkukhu zamakhaya ngendlela engangebhizimusi ukuze bethengisele lasezitolo ezinkulu.
Inkukhu zamakhaya lezi abantu bakhona balazo zigcwele eZimbabwe. So sifuna ukuthi si-indigenize inkukhu lezi sizi-commercialize sizikhiphe ukuthi zisaba i-backyard poultry but yibe inkukhu e-indigenization movement. So sifuna ukuthi sustainable development through indigenization of izinkukhu lezi.
Umnumzana Matipak Mudenda weBinga Crafts Center uthi laye uncedakale kakhulu ngalo mbukiso lomhlangano wemfundiso lapho akade ebukisa amabhasikithi noma nje bekungumbuthano wabalimi. Kanti umnumzana Nyovani Ndlovu waselupane Gomoza yena ethi uphila ngokufuya inyosi kusukela ngomnyaka ka-2008 njalo ethatha leli thuba ukuhlangana lamabhizimusi angafuna ukusebenzelana laye.
Fayele ufunda inyosi, inyosi fayele ube lamakhitha khona, izibhongo zakhona nokwazi ukuthi uzibiza njani. Ungabakwazi konke lokhu wazi yonto ekuhluphayo njalo uyakwazi ukuyazithapha ungalunywanga ugqoka impahla zakho. Kathesi sendikwanisa ukuthi umntana wami semfikise kwi-form 6 ngokufuya inyosi.
Umnumzana Lawrence Khumalo odabuka ngenyakatho eMandebele neBhinga uthi sebelima izilimo ezintsha kulumango ngakho ke basemizameni yokuthuthukisa imisebenzi yabo bedinga ukuqhelisa inani labathengi. Lumhlangano ungenwe ngabalimi langamabhizimusi aphatheka kwezokulima afana leNational Foods, EcoSure, EcoFarmer, CPZ, Novotech lamanye. Ekugcineni libe lilanga elihle sibili kubalimi bejabuliswa langumculo. Nimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Abogatsha lukahulumende weMelika olwe US Agency for International Development bamanyane labogatsha lwePan American Development Foundation bathakazelela ukuphumelela kwabosomabhizimusi bakwele Haiti phansi kohlelo lwe Leveraging Effective Application of Direct Investments kumbe iLED. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sakwele Haiti iPort-au-Prince kulinyaka. Phansi kohlelo leLED, ugatsha lweUSAID luncedise osomabhizimusi abangamachumi amane lanhlanu ngemali lokunye okudingakalayo ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Inkampani ngankampani inikezwe imali ngemva kokuphuma lohlelo olutshengisa ukuthi ibhizimusi yayo izaqhushwa kanjani. Ehlangene, amankampani abosomabhizimusi laba sebesungule imisebenzi ezinkulungwane ezilithumi lamakhulu phosa amane 13,600. Kusiyaphela umnyaka, bakhangelelwe ukuthi babe sebesungule imisebenzi efika kulunkulungwane phosa ezingamakhulu amabili, 18,000. Kusukela ngomnyaka ka-2011, i-USAID isisebenzise imali engange $7.4 million ekuphathiseni osomabhizimusi bakwele Haiti. Phansi kohlelo leLED, osomabhizimusi bayafundiswa indlela abangathuthukisa ngazo amabhizimusi abo. Osomabhizimusi laba bagoqela abalungisa impahla esetshenziswa ngomama nxa besesikhathini lokunye okujiyeneyo. Umqondisi wogatsha lwePan American Development Foundation uNadia Sherrock uthi ukuphumelela kwababhizimusi lawa kuveza sobala izithelo zokusebenza gadalala. Emkhosini lo, osomabhizimusi abajiyeneyo bathola ithuba lokucebisana lokusungula ubudlelwano bokusebenzelana. Ummeli weMelika kwele Haiti, umnumzana Brian Shukan, yena ukhuthaze osomabhizimusi laba ukuthi baqhubeke besebenza nzima.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Abesifazane beZimbabwe abakumabhizimusi okuzenzela ngezandla bathi umhlangano wombukiso oqoqwe ngabe Codepa wenzelwe kobulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Inkampani ye-Econet simanyane lezinera emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota benelise ukusebenzisa i-EcoWallet ukuhlawulela ama-toll gates.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, igama nguChris Gande lilale.
Lontungamile Nkomo.
Sibonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.